Abantu abaningi okumangalisayo bakhangelwe ukuthi bazatshengisela emigoqweni namuhla ekuseni edolobheni lakoBulawayo besekela induna uNhlanhlaya Mangwendiweni ohlaselwe ngolwesibili ngabacatshangelwa ukuthi ngamapolisa e-NCIDA ama-CIO. Abahlasele induna le baveze ukuthi bavela emahhovisini kamongameli Emmerson Mnangagwa okukhanya engathakazeleli inkulumo kaNdiweni eyokuthi kumele kufakelwe inkokheli yebandla le-ZANU-PF ezinye izijeziso zenotho. UNdiweni ufisa njalo ukuthi kungabi labantu abavunyelwa ukusondela entabeni lapho umzilikazi kamathobana owathi kususelwa khona amanqe induna ezazifuna ukubeka esikhundleni sakhe omunye umntwana wakhe kungaziwa ukuthi yena waya ngaphi. UNdiweni uthi iligugu indawo yentaba zinduna lapho uhulumende usifake khona abalimi okubikwa ukuthi kabadabuki emathobeleland. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende kanye lesikhulumeli sikamongameli uMnumzana George Jaramba. Abazaphatheka ekutshengiseleni lokhu bathi kulihlazo ukukhahlameza induna. Omunye wabakhuthaza ukuthi uZulu atshengisele emigoqweni nguMnumzana Nkululeko Mathe.
Ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi msisizwe sonke sikamamba nomzilikazi. Ngicabanga ukuthi kuthintile konke lo umuntu. Ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla le-ZANU-PF elithumela amayethu ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazomdaba. So okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu. Ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi kwenezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi, kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sichaseni endiweni ukhayisa sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo. Kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa. Sonke nasisukumeni amanzi angenile endlini, so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazi ngoba ufela iqiniso ukhayisa. Uright alwele umhlaba wakhe, uright alwele intaba zinduna. Intaba zinduna iyo i-heritage.
Yes, ngathi-ke ubona njani kuyaba kula bantu abaningi yini?
Ya, abantu bazoza ngokuningi u-MDC ukuphi loba kuzanu kumele babuye. Angithi singabathwakazi sonke phela lawa amabandla lawa yiwo asixabanisayo lawa.
So kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni.
Ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa uNhlanhlaya Mangwendiweni, kodwa akekho ongaziyo ukuthi iZANU ayinamahloni. Ikwenzile konke, sikubukile konke, ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchukuko siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amaNdebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayiphi indlela. Ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu uKhayisa.
Kodwa uMnumzana Believe Gawule okubandla le-ZANU-PF uthi induna uNhlanhlaya Mangwendiweni kukhanya ezengena kwezombusazwe.
Ngilokudana kakhulu ukuthi abantu nxa besithi bazatshengisela besekela uNdiweni. Into engiyibonayo ukuthi umumo lo sesisuke sangani siyawu-blow out of proportion ukuthi kuthenzokusiba yinto enkulu kakhulu, isiba yinto enjani angani kudinga ukuthi siyi-publicize kakhulu indaba leyi into ezinjezikaNdiweni. Into ezama-chiefs lezi kule-chiefs council eyiyo nxa kulezinto ezingahambanga kuhle ezidinga ukuthi zilungisiswe. Nxa kuthi omunye wabo ulahleka waphuma, bakhona upresident we-chiefs council no-vice president we-chiefs council le-council yabo, bayahlala phansi de bakulungise konke lokho. Ngibona ngani into le esizweni sakithi esikomthwakazi yinto esilokugijima njengezinye izinto ezingafuna ziphonge ukuthi zifune zisishiye emumeni omubi kakhulu. Ikakhulu nje kade kudingeka ukuthi kube nendlela ukuthi kulungisiswe izinto ezinjengalezi ezikhulunywa aboNdiweni, kubonakale ukuthi oNdiweni bakhuluma kuyini okukhona sibili. But mina ngangikhangela sibili ngibona sikuyazihlupha kakhulu kuyinto wakhona ukuthi amboni gips ukuthi waba yintothokanisoithina ziyatshengisela lalawa abanye futhi bazombangazwe basuka begijimele ukuthi nxa umuntu engani uyalahleka babe nendlela yokuthi bamjikijele lengenduku langani langani. Hatshi bo, induna yinduna. Induna kodwa imele iphelele kwapana entweni zabo zamasiko bengazangenela kakhulu entweni zombangazwe lezi.
Ye, kodwa induna lapho ikhala ngokuthi entaba zinduna indawo sibili kungamela ungena abantu kube basondele eduze kwampana ngoba siyayazi imbala yendawo leyana so nxa ekhuluma ngakhonokho ubona zani kala nto ayikhulumayo sibili elomsoco khonapho
hayi eqinisweni lonke sibili elipheleleyo akula ndawo okuthiwa le yindawo engaphandle ngaso kungumuzi womuntu kumbe kuwumuzi wayo induna hhayi lapho uyabe esenza ngani kuthiwa usethi kule yindawo engayisiyo ndawo engumango ongasuka kahulumende akunamganga ukuthiwa lowo wawunyathelwa kumbe lowo kwawuthiwa nguhulumende hhayi lokho akukho ndikulahleka lokho ngathi sefuna ukusibisela emumeni wayizulu ukuthi kulabo bani babesiba ilapha laphana ngesikhathi samakhiwa lakungesikhathi samakhiwa kungekho kolokho lokho amvumelani nakho lokho
ye kodwa kuyafana nokuthi umuntu ayenjelele kompana afika angene hanti wazi akuvunyelwa
kulungiswa futhi khonokho kipsi yinto izinto ezilungiswa ngesintu kuhlala wona izinduna yomsebenzi wabo kube sebekwethula kuhulumende nxa ele nto ebambekayo
abanye abantu abavumelani lokwethulwa ngumnumzana Philip Gawule omunye wabo ngumnumzana Canisius Nkala okubandla lezaphu othi kumele abantu besekele induna uNdiweni
ngicabanga ukuthi umthwakazi wonke jikelele bangithi umthwakazi msisizwe sonke sikamambo nomdikikazi ngicabanga ukuthi kuyithintile konke lo umuntu ububonile ubudlova obenziwa yileli bandla ezanupf elithumela amayouth ukuthi izodelela lihlasela ingonyama yethu yakomthwakazi ngokudelela ungahloniphi abakhokheli bethu bazokudama so okuyinto lokho kuzwisa ubuhlungu kakhulu ngicabanga ukuthi manje singakubukisisi njengezepolitiki ukuthi mina ngikuliphi ibandla or mina ngikuzapho mina ngikuphi kodwa ngicabanga ukuthi sonke singasukuma sonke singabantu abomthwakazi sichaseni endiweni ukhayisa sigqugquzela nabantu abaduze naye ukuthi kube xa siyambheka simgade ikhosi lethu ngoba nguye osilwelayo kanti-ke singakhangela ukuthi yena nguye ozasilwela eyedwa sonkena zisukumeni amanzi angenile endlini so asizameni ukuthi sonkeni siyawavimba la amazwi ngoba ufela iqiniso ukhayisa uright alwele umhlaba wakhe uright alwele intabazinduna iyo i-heritage
ye singathi-ke ubona kuzani kuyabe kula bantu abaningi yini
ya abantu bazoza ngobuningi u-MDC ukuphi ngoba ukuzanu kumele babuye angithi singabathwakazi sonke phela lawo amabandla lawo yiwo asixabanisayo lawo
so kodwa-ke ubona impumela yangikhona kuyaphumani abantu sebengenile khona bemgoqweni
ukumatha sizokwenza konke sisekele ikhosi lethu ukhayisa umhlahla amabandweni kodwa akekho ongaziyo ukuthi izanu ayinamahloni ikwenzile konke sikubukile konke ayinamahloni and njalo ayinanembeza ukuthi asazi-ke ukuthi njengoba amazwe omhlaba ma engangenelela sekubona ukuchukuko siluphathwayo singasizwe samthakazi thina amandebele ukuthi kathi laba abantu basiphatha ngayithi indlela ngoba ngithe ngithi ngiyalandelela kunabanye futhi abakhona lesishonini yangathi ayisekela inkosi yethu ukhayisa
akwaziwa ukuthi uhulumende uzangenela yini udaba lolu osolumemetheke emhlabeni wonke jikelele